sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Elingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 9 Ncwabakazi 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uZulu uyathandabuza ngokuqhakatheka kwebutho ngelanga lokunanza imisebenzi yabakubutho elikhona lamhlanje.
Yebo, nje kulabanye abasakhulayo abangakwaziyo ukuqhakatheka kwenkululeko, abanye beza belahlumlomo bethi hayi ngangcono ibuye impi ngoba ngama-bond free abakwazi ukuthi impi injani.
Abanye basola uhlelo lukahulumende lokupha abantu kungelambadalo amatsiyane enkuku ezilamalanga alithumi besithi yikudinga nje amavoti.
Yikudlala nje ingqondo zabantu ukuthi abantu bezimbabwe betshonele ibhizi liqhobana lethambo bo abantu abadala besidla etafuleni besidla ezimnandi.
Amapolisa ogatsha lwe-FBI afike emzini wayengumongameli welemelika umnumzana Donald Trump izolo ebusuku ecwayisisa ngodaba lokuthi wadabula ngabomu walahla amaphepha aqakathekileyo.
Kodwa ke iRussia njengezwe elikhulu ngezikhali elilandela mhlawumbe yona iAmerica emhlabeni, siyibona ekugcineni ingayinqoba lempi ngoba ukushuthi kuzoya kusiya isebenzisa mhlawumbe izikhali ezinkulu elokhe ingakasisebenzisi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. EleZimbabwe linanza ilanga lokuqhakatheka kwemisebenzi yabakubutho lamuhla ngelanga leDefence Forces Day. UZulu uyabuza ukuqhakatheka kwebutho ngelanga leli kulandela ukuhluthuna umbuso okwenziwa ngamabutho abaphathisa ukususa umnumzana Robert Mugabe esihlalweni. Kukhangelelwe ukuthi kuza kuba lomdlalo wenguqu enkundleni yeNational Sports Stadium lapho iqembu lebutho elizadibana khona labo sowabo bakwele Botswana. Abaculi abalodumo abagoqela imafikizolo yakwele South Africa uSandra Ndebele wakobulawayo loNdux Malax Jr. wePlumtree bathokozise abaningi eHarare izolo ebusuku ngelanga lokunanza amaqhawe esizwe kulandela umkhosi weHeroes Day. Isiphathamandla sebandla leZANU-PF eBinga, umnumzana Kudakwashe Mavula Munsaka, obesemkhosini weHeroes Day izolo, uthi amalanga la aqakathekile ngakho sebeqoqe umkhosi weHeroes Gala eBinga ngempelaviki lapho umhlabeleli olodumo uDT Bayo Mudimba wazakala ngengoma ethi Kujatajata uzaxhasana labanye abaculi ukuthokozisa uZulu. Ukuze sizwe okuningi ngalomcimbi, usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Munsaka yena oqala ngokuchasisa ngokuqhakatheka kwelanga lalamhlanje.
Umsebenzi oweHeroes owamaqawe ethu elizwe uqhubeke kakuhle endaweni esijiyeneyo. Ngibe lethuba elimnandi elokubana ngibe seNational Heroes Acre lapha umongameli sinike ispeech enhle okumangalisayo enathisa amanzi. Namuhla siyabe sithokozelela ilanga lamabutho ethu. Amabutho ethu asikhangelela ilizwe, kumele sikhangele okwenzakalayo emazweni atshiyeneyo, sikhangele okwenzakala e-Ukraine, sikhangele njalo sokusenzakala kubo-China, labo sebefunqasa umsindo wabo, labo-America kunjalo, labo-Taiwan. Sikhangele ukuthona kusenzakala endaweni esijabo-DRC khonapha eduze, abantu besilo e-Mozambique. Singakukhangela sibone ukuthula okuselizweni lethu leZimbabwe. Lokho kuyasincweba kusitshengisa ukuthi hatshi, laba abantu abalondoloza ilizwe baqakathekile kakhulu. Baqakathekile ngoba even lona ilizwe labuya ngenxa yamabutho alilwelayo abuya. Yebo, nje kulabanye
abasakhulayo abangakwazi ukuqhakatheka kwenkululeko abanye beze belahlumlomo bethi hayi ngangcono ibuye impi ngoba ngama bond free abakwazi ukuthi impi injani abakwazi ukuthi ukuzivusa kunjani abakwazi ukuthi ukukhululeka kutshoni ukuthi hajhi lokhu akutsho lutho empilweni zethu ngoba siyadubeka kungcono ukuthi uswele ukudla kodwa ulokuthiwa yipeace kule security emnandi kodwa nje ukudla akuswelakali elizweni njengaleli umongameli ukukhulumile inhlelo ezijiyeneyo ezenzakala elizweni ezitshengisa ukuthi ilizwe sisiya ku-2030 hathi liyaphakama alisuze liphakame kanye siphakama sihamba nge step by step sisiya phambili siqhubeka sisiya phambili ilizwe liphumeleka liphuthuka abantu bethola imisebenzi iholo zingezelelwa ezabasebenzi bakahulumende lokho kwenzakala asinikeni nohulumende isikhathi isikhatshana wenzela ukuthi esebenze konke okwenzakalayo elizweni kuphumelele sonke sidle kamnandi elizweni elikhulelekileyo ilizwe elabuya legazi ilizwe lapho esizivusa khona ilizwe okumele silibuse thina abanikazi balo
siyabona ukuthi kulomkhosi weHeroes Gala ngempela viki ezayo nogabe kusenzakala lapha
akubizwa ozwayo eBinga ngempela viki olesihlanu 13th August eBinga Center eDDF Shipping lapho umfana olodumo othwa ngu-DT Bayo Mudimba lo owajaya ingoma othwa ngokujadajada uyabe esebhinga ecula kugala yethu abantu becazeka bekholisa bekhumbula amaqawe ethu uBayo Mudimba uzaba labanye abaculi abavela endaweni ezijene ezebhinga abaye bemncedisa ubusuku bonke uyabe kuyipungwe abantu becazeka benatha begida bejabula umfana lo ngumfana owebhinga so sibone kufanele ukuthi sibize umfana olodumo ovela kithi ekhaya ngomgqibelo ntambama kaphumuli uyagijima ebesiya elusulu njalo ebhinga Saudi lapho yabecula khona ntambama elusulu center yabecula labanye futhi abaculi abakhonapho ebhinga babemncedisa ubusuku bonke njalo kugidwa kukholiswa so vuyanini ngobuningi benu lizokholisa madoda lizojabula lo mntana yenu uBayo Mudimba sikhumbula amacawe ethu obaba osikajamu ntanka abafayo befela ilizwe leli ukuthi thina sihlale sizibusa sijabula kanje labo Mudimba singela muntu osihluphayo akubizwa ozwayo ngempela viki ebhinga
Hello ke ngumnumzana kudakwashe mavula munsaka isiphatha amandla sebandla lezano PF eBinga obikhuluma ecingweni lo sithandekile emhlanga we studio 7 eseHarare kunjalo nje abalwa impi yenkululeko bathi kumele uhulumende abahloniphe ngokubanika amapentsheni alohlonzi hathi ingcosana abayitholayo okwamanje bathi bahola amadola emelika aphansi kwamakhulu amabili okwenza baphile nzima Umnumzana Isaac Mabuka, owalwa impi yenkululeko, olilunga lebandla lezaphu, uxoxe lo Gibbs Dube ngabakubhekayo.
Into eyilwela lapha yi-majority rule, ukuthi kubuse wonke umuntu akhulume, avote ngendlela afisa ngayo. And njalo kwahamba kwalwiwa, kathesi sesifika esigabeni sokuthi sesizivusa. Kodwa kulabanye abathi bona nxa ubani engakusanga, hayi kungangcono ukufiwa, hayi bo. Nazo senza ama-elections sithi ukuthi lo owinileyo akabuse ngendlela ye-constitution yelizwe lethu. Thina esalweli lizwe lathi kasincediseni kulokhu. Kulokuthi sincedise ngokutshaya futhi abantu esabalwelayo. Hatshi ayisikho ukurayithi ukutona. Thina salwela abantu sibuye silale sesibatshaya, sesibafake lapho kuthiwa ngama-kips sesibatshaya ukutona indaba wena usuthengisa ngoba uzwisisana lobani.
Baphethwe njani baba Mabuka abalwa impi yenkululeko?
Ngithi to appeal futhi kiwo amaphathi lawa afuna ukubusa lawa abusayo ukuthi kumele banakekele abantu abalweli ilizwe. Abantu laba Tesi, lanxa uhulumende ezama ukuthi abancedise ngama-allowance, kodwa hathi sibabona bengabantu abadubekayo abakuleyani side nxa siseparate abantu abanothileyo labangadubekiyo labadubekayo, sibabona bona bekusayidi abantu abadubekayo. I appeal ukuthi lo hulumende ancedise lanxa elama-allowance, kodwa ancedise ukuthi ama-allowance akhule aye phezulu mbijana. Lo munye uhulumende ongangena, uyapila ukuthi wona anakekele abantu abaleli lizwe, ngoba abantu laba bahlala abanye ngilitshela ukuthi wayeqeda 4 years engazange alale endlini efulelweyo elale egangeni kuphela umjokojo. Abanye bethu sifunda, abanye bethu okuyithi esesiphethe izikhundla sifunda, siba ngamaprofesa, sibe ngama-injiniya, sithi nxa sebefikile sitona umuntu ongafundanga akumelanga anikwe lutho. Hayi bo, asincediseni abantu abalweli lizwe.
Lo ke ngumnumzana Isaac Mabuka, ilunga lebandla lezaphu, ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Abanye basola uhlelo lukahulumende lokupha abantu amatsiyane enkuku kungelambadalo. Uhulumende uthi uza kupha imuli ezedlula izigidi ezintathu 3 million amatsiyane alichumi aselamalanga alichumi ngamuli inye, njengendlela yokuphathisa uzulu phakathi kwendlala ekhona elizweni. Sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Angliston Sibanda othi lolu hlelo alusoze luphumelele ngoba kuzamele abantu bathenge ukudla kwenkukhu lezi khona ukubiza imali ephezulu.
Uhluphe silalo ngelokuthi abantu eZimbabwe sebe-desperate kakhulu, ba-desperate ngemisebenzi, ba-desperate ngokuthi bayenze imali. Kanti njalo futhi silabantu abangelanhliziyo, abalenhliziyo ezimbi, abacabanga ukuthi abantu beZimbabwe ngenxa ye-desperation yabo bangasetshenziswa nje liloba yini. Bona abantu abatshelela umongameli eceleni yibo abayizigangi kakhulu, ngoba akula project yokuthiwa kuyaphunga usuka uthatha siyano nika abantu. Into leyo kayiqali, sayibona isenzakala ngabo 2014, owayengu vice president uphele ubaba uMphoko ehambe nika abantu amatsiyane. Abantu abathole lawo matsiyane ngangilandelela kuhle, siyakwazi ukuthi amatsiyane akhona ayengama reject angakhuliyo. Abantu balala bekhangele befuya lamatsiyane lenkukho zingakhuliyo, abantu bevalwa amehlo ngabantu abagangileyo abafuna amavoti besebenzisa abantu. Futhi kuyadanisa ukuthi uthole umongameli etshone busy enikana labantu amatsiyane. Into emele kumbe zenziwe ngabadomeni lezo bedebe benika abantu amatsiyane. Kanti futhi uzanika abantu amatsiyane ngemva kwalokho ukudla kwakhona ungabanikanga, uthi bakwenzeni, bakuthathe ngapi? Njalo futhi siyakubona ukuthi into le akusoze kuphumelele, sesidiniwe ngama-projects ayenziwa ngohulumende. Angingathi mina nxa ngingavumela ngithi alangqondo. Ama-program ayenziwa ngenxa yokuthi kuzama kubanjwa abantu, kuba abantu bebelokhu benika izinto ezingancediyo. Uhulumende lowo nxa eserious ngokufuna ukuempower abantu, umongameli kavula ama-EPOs ama-mine lawa agcwele ilizwe lonke. Laye umongameli siyakwazi ukuthi enjeyana ulama-EPOs uphega ama-mine indawo zonke lapho wagrabe ilizwe lonke walifaka ama-EPO. Kavula nxa eserious ngokuthi ufuna ukuthi abantu beZimbabwe baparticipate kwi-economic development, kabavule ama-EPO banika abantu amezigabeni bamayine indawo zonke igolide lokunye okwemvuwayo kukhona. Kule ama-diamonds bavalile badla bodwa, kodwa thina amaZimbabweni selokhu esithola siphiwa amatsiyane angancediyo, kuthiwa sizathuthuka ngamatsiyane bona besidla into besenza imali ngento eziqakathekileyo. So khona lokhu kuthiwa yikujwayelwa ngabantu abadala abasithatha nje badlale ngathi. Lathi futhi siyathatheka sithole sihlabela, sitshaya ikongonya, sitshaya izilogani, senza into ezingalangqondo.
Ngo ngokubona kwakho kuyini kade kungaphumelela ukungenza ukuthi lelo hlelo luphumelele ikakhulu nqa sikhangela ukubana bakhona abavele bedinga lezinkukhu
into kadimeli yenza kale nxa kunjengoba ngishilo ukuthi abantu laba kabakho serious vele abakho serious ngitsho bathatha abantu basithatha njengemidlwane ngabe kufuze ukuthi bathathe babize abantu ukuthi abafuna ukufuya inkukhu abantu ba apply balandele baphiwe lokudla baqale ba train bafundise ukuthi inkukhu zakhona zifuywa njani ngemva kwalokho futhi inkukhu zakhona ungazifuya akucaca ukuthi ziya kuya ngapi kule market yini inkukhu zangkhona kambe sho nxa uzathatha abantu abangu 3 million ubenze ama farmers enkukhu kuphonga ukuthi wavunja akhona okwalekwa kwabakhona kweziwuda yikudlala nje ingqondo zabantu ukuthi abantu bezimbabwe betshona libhizi liqhobana lethambo bo abantu abadala besidle etafuleni besidle ezimnandi
alo ke ngumnumzana Angliston Sibanda ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le studio 7 esewange okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzaqhubeka esipha inhlonipho yamaqhawe abalwa impi yenkululeko abangaphiwa ngalinhlonipho abafana lomnumzana Ndabaningi Sithole lo James Tikerema abangcitshwa linhlonipho ngumnumzana Robert Mugabe umsakazo weZBC ulodaba lokuthi inkokheli yamabandla aphikisayo ibikhona emathuneni eHeroes Acre izolo izonanza ilanga lamaqhawe kade bekhona babalisa umkhokheli weMDCT umnumzana Douglas Monzora umnumzana Love Momaduku okhokhela iNCA lo mayor wedolobho leHarare umnumzana Jacob Mafume kunye labanye kodwa umkhokheli we-Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa lenye inkokheli yakhe abayanga okwamanje sengidedela emuva ngilichiye ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp
Studio 7, Studio 7. Ngicela libale yami mina ngumasoka ovela esigodini. Now, into engibuya ngayo lapha ngiyokuthi khona. Khangelani kathesi thina abantu bakamthwakazi belithanda ukuvotela amahloni. Khangelani iBulawayo ukuthi ingcole njani. Ake livuse inkophe. Sasazi iHarare yengcole ukwedlula zonke. Namhla iBulawayo yiyo esingcole ongaza kukubona. Mina ngikwazi ukuthi abantu besiNdebele ngini. Njani kathesi selifaka uChamisa lo limfaka ngaliphi ngoba vele amahloni asozawafasa sithanda thina abantu besiNdebele thina into esizisondeza kuwo angazi ukuthi kanti vele into abantu besiNdebele ndiyangihlula abantu bakithi mina hayi hayi ngoba kathesi kunje umuntu wesiNdebele yi-third vice president kanti thina siyahlala sisemsileni nini kuze kube nini lokho esisemsileni kanti why lati omunye umhlobo la ukuzama ukukhokhela ngoba sokwehlule lokho kwamahlona
Studio 7 Studio 7 ndinjani tungamili inkomo ndinjani hayi okwezweni lethu abantu mabefuna nje laphana kulungu kabayeke ukukhombana ngemunye umnyeli wetubane omunye omunye etubane angeke yalunga mayenjalo laphana into ekhona kufanele ukukhitshisitha abantu khona bezoqala ukukhombana-ke ngemini isitha esiyiso sibulalela izwe sesiphumile hhayi nje abantu abakhuluma lapha ngoke uchithi abantu abadala njalo impiyo ngeke uchithi bayibone le ndlala le khona ngeke uchithi bayibone nemali engekho ezweni into abayibona kodwa mawumuntu ezokhuluma ikudlala ikudlala phela lokhu kukhuluma ngemthwakazi vele into engazaziyo ukuthi imikuphi mthwakazi bani kayibuye ebantwini ingabe imthwakazi emlonyeni yalaba kuphela ingancedi ngaluthi 2023 kuyathi sokuyavota imthwakazi ithi yona kayivoti isibuya ngezinye indlela ezingasizi so umuntu obonayo kakhuluma amagama anjengalawo akhulunywa lawo abantu ikakhulu abomthwakazi angitsho umkhokheli omthwakazi abalandeli bomthwakazi ungathi bonke nje angake ngeke mbawa lingansi tu bafana lana. Mbona wati nje mambake kile bafana kalanji. Bafana lezi nje zikogoti zikotesi nyamu. Zitegu temu. Azivele zona zina fakumikoli singe kanda. Azivele zona izlandeli lezi izlandeli mtuaka. Izlandeli, asoba landeli. Izlandeli, zihamba lomo ya ziapepuga. Omu nti ye na maifini nti ya kekaenze tuli. Ema ezeti ye watu. Amina mboni ni mtuaka zizeo. Abantu bangkona la wabakonti singkuluma jama matata matala. Afunugulungi sidizwe laka. Haukufele wepu menjeje echo saka. Ya hamba mapando ketraki. Abayegele into wakulu.
Hei, salibone ni kustiki Yosefe. Minyari bingelela lonke ndao ngezi ndao. Kunyela wasakas bako. Nabo mtunga mili nkomo wagiti. Minjari wotwa. Hei, slobo. Ai, kakuko kunenge nkuchoyo lapa nje. Kuluma ngale ntombazane asenka ileti sipatele umkhwenyana kobulawayo. Umkhwenyana weshono wasibulalayo. Igugurawundi lasibulalayo. Angazi ukuthi ngibeni ngindlela zokuxolisa. Sezoxolisa ukuthi sethethe umfazi kumbe sethunye indoda ukuthi ezoxolisa ngaleyo ndlela ukuthi uzabe thiwa imali. Hayi kunzima lokhu bakithi. Kuye kufanele sihlalele ebe umkhwenyana wasenkayi ephelele khona lenkayi. Lakhona le kweyisezala emashoneni le. Hayi kobulawayo uzositshela ukuthi usebuye lomkhwenyana. Usijwayela kabi lomamalo. Usidelela kabi. Igugurawundi lelo lasibulala lelo. Lakathezi lokhu alisabulala abantu.
Ye, linjani basakazi bakaStudio 7. Hayi, bantu, sizesonda lokufaka la ma-audio. Abantu bakhuluma kuze kube kathathu umuntu wana asazi ukuthi lana sesenza njani sibithembe kangaka. Zama ukuphawula la. Le message lihambise sibili bengicela ukuthi kumbe ningayithinta kabili isicelo angijayelanga ukufaka kuStudio 7. Yakhuza amagweda ukuthi akayekele utshwala lobo okuthiwa yintshengo. Phinde sikhuzela labo okuthiwa ngamabhambathi labashurupu ababuya emhlabeni wakithi ematapha bayelaphana bedakwe zintshengo betholele amabhemba befike bengene ngaphansi beqalisa ukudiliza amapili emgodini bedakwe zintshengo. Abanye bafika 60 bangaphansi khonale sokuze kulinda i-black boot ngenxa yokuthi abakwazi imvelo lenhlonipho ekhona. Igolide alijakelwa ntshengo bengasuki kibo betwela amabhemba bethwela umona besiza kithi laphana ematapa laphana kathe sibangaphansi khonaphana sebengamalinda khonaphana. Siyacela ukuthi ojweja beke beyekele ukunathi ntshengo ungabe semgodini. Siyacela sibikele isiphuzele ogweja lalabo okuthiwa ngamabhambati engaphongi ukungena nje bezenza amabhozweli bengakwazi ukuthi benzani. Yabona
ivukile basakazi bakaStudio 7. Hhayi, siyafaka ama-audio elandelana kodwa kafundwa lapha. Abantu umuntu ka-1 uzwe befundwa kathathu, angazi ukuthi kumele wenzeni kumbe kulekhodiphi ukuze ungene emsakazweni.
Hhayi-ke sizama ukuphuthuma lapha sikhuze kakhulu laba abantu okuthiwa ngamashurugu la. Abantu laba kumele bazazi ukuthi lapha abakhona bakwazi ukuhlonipha ukuthi indawo le ndawo ilamasiko. Bathenga amabhemba, bathenga amahloka, bagade izimoto basuke khona lekibo komhlabulenzondo bethula amabhemba bezothatha igolide bedakwe zintshengo. Intshengo kayihambelani lo muntu otsheketshayo ongena emgodini. Umgodi awula ntshengo. Bangene-ke bedakiwe babuye kithi kwele matapa khona mpana bedakwe zintshengo zabo lamabhemba abo. Bafika bachotha abantu babakhuphela ngaphandle enyangeni ezidlulileyo. Babakhuphela ngaphandle abantu bakuyileyo ndawo abantu bakhonapho. Lo mhlabeleli lo efelabhusu umarabini wahlabele wathi ungawufika endaweni voqala ubuze kithi. Babe besiyangena-ke khonaphana bexotsha abantu baphumela ngaphandle. Babe bengena bona bedakwe zintshengo wabubadla umgodi wabathatha. Abakabayekele umhawu lokudakwa zintshengo lamabhemba athe sebengamalinda kithi khonaphana ematapa.
Sakubonani basakazi bakaStudio 7 labalaleli bakaStudio 7 nalinjani? Ngiphila. Hayi, mina ngiphilile. Lokhulumayo nguJoshua Ncube esigabeni seMpani ngihlala seJubheki la. Mina ndikudala ngosisi wami lo udadewethu obuya eze ukuthi sibuye lomkhwenyana uze kwethula umkhwenyana kwela kibo emagebeleni kobulawayo. Mina ngibona ingani ubuye enxele udadewethu. Udadewethu na uthethe umkhwenyana wamusa lapho kuzalwa khona yena. Wayambika umkhwenyana lapho kuzalwa khona yena. Wathi sengibuye lomkhwenyana bazali
nami nami wamutho lokuthi ngibani manje udadewethu khanya ubuye lomkhwenyana umkhwenyana olisandla ekubulaweni kwabantu bemathebeleni ngigugula wundi uzimethula angazi kumbe udelela usisi kumbe wenzani buya kodwa ngakhangela ngibonani uyasetshenziswa abantu basesizweni lapha ke bevula amehlo ngomuntu wakibo ngayisetshenziswa kusasa udadewethu uza kuthi vele ngiyabaza abantu bakithi bazwa ngogodo yiyona la mandebela njengala and ngokukhuluma kwakhe ekhululekile ngiyabona ukuthi yena ngakibo igugulawundi kazange eyiboni ukuthi yayisenzani kanjalo ayitula muntu wabulawayo angiboni ukuthi umuntu engabuya eze kwethula isigebengu esagqeda abantu kangaka waphuma futhi sisiza lokuthi bathi abadoda esindebeni babulaleli ukuthi bathi bethatha abafazi bangkhona beyandisa umhlobo wabo bezane nabafazi besindebeleni yikho lokhu okulethele lapha ngosisi nyamala nje amanye amandebele echaya izandla angazi ukuthi angenwa yini akubone ukuthi umuntu loyo uyasetshenziswa amany years kuze kufike ekhathesi kungaladivelophu nimene nagibeleleni sokusisa i-election sebuya sesithi uza lo mkhwenyana umkhwenyana waqeda abantu ngiyabonga ihlobo
siyabonga lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika, amapholisa ohlobo lwe-FBI afike emzini wayengumongameli welemelika umnumzana Donald Trump exwayisisa ngodaba lokuthi wadabula ngabomu walahla amaphepha aqakathekileyo. Umthetho welemelika awuvumeli ukuthi umongameli alahle amaphepha omsebenzi mahlayana. UTrump izolo ebusuku wethule umbiko ecothoza amapholisa esithi bekungadingakali ukuthi bazecwayisisa emzini wakhe ngoba abameli bakhe beke bakhuluma lawo amapholisa. Akwazakali ukuthi kuyini okutholakeleyo. Kolunye udaba, inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu sezisole ukuhlaselwa kwendawo eduze lesitishi samandla enuclear kwele Ukraine. Lezinhlanganiso zithi lesi sitishi singahlaselwa kulakho kudala ingozi umhlaba wonke jikelele. Kodwa amabutho akwele Russia alandule ukuthi yiwo ahlasele indawo le esethe sayicala amabutho akwele Ukraine. Sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazo umnumzana Zenzo Nkomo, saqala ngokumbuza ukuthi impi yakwele Ukraine uyibona njani.
Yebo msakazi, uPutin ngaphakathi eRussia njengoba nathi sengenje ngakuthinta lokho usesenayo isupport kodwa ke angakunanzelelanga ngesikhathi siya lapha neUkraine ukuthi kungenzeka yini iUkraine ithole ukusupportwa ngendlela ekuthole ngayo emazweni aseEurope nemazweni aseAmerica ikakhulu ukusupportwa ngezikhali ngoba yilokho osukusize kakhulu iUkraine ukuthi icishe ikwazi ukumelana neRussia. Kodwa ke iRussia njengezwe elikhulu nozikhali elilandela mhlawumbe yona iAmerica emhlabeni sibona ekugcineni ingayinqoba lempi ngoba ukuthi futhi kuzoya kusiya isebenzisa mhlawumbe izikhali ezinkulu elokhe ingakasebenzisi mhlawumbe okungenza ukuthi iAmerica ingafinyeleli ukuthi iqhubeke inikeza iUkraine lolo sizo ngoba phela okunye lezi izinto azihambi nje zizodwa ziyawulimaza nomnotho wasekhaya izinto lezi abanye akade bengayihlelanga ukuthi zizokwenzeka nakuma budget emazwe abo. So ukutshengisela ukuthi ke ngendlela esibona ngayo lokho kungahamba kumsiza uPutin ukuthi iUkraine ma ingasalithola usizo olwanele emazweni asentshona la kungasiza kakhulu uPutin. Kodwa okwamanje uPutin ubeseselakho ukwesekwa okukhulu ngaphakathi. Siyabona ke futhi ukuthi useqala nokuvula eminye iminyango ekade inganakekile kakhulu emnothweni wabo waseRussia. Uminister wabo uhambela nje amazwe athile la eAfrika uzoqinisa ukuxhumana nayo iRussia ukuze ithole ezinye indawo la engakwazi ukuthi ithengise khona izinto zayo ezikhiqizayo lapha ukuze ikwazi ukumelana nama-sanctions la esibhekane nawo. Kodwa okwamanje uPutin singasho sithi i-support ngaphakathi ubesesenayo ezweni lakhe, kodwa ke asikwazi-ke ukuthi singathi izoqhubeka okwesikhathi esingakanani.
Hayi, siyabonga ke mnumzana Zenzo Nkomo ocubungula izombusazwe. Esigqibela ke uhlelo lwethu lalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidubaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.